Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamkela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli we Glenview North edalela parlamenti olilunga le Triple C uHappy Moore Chitsiba uvulelwe icala lokudlengula untombazana oleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 years. Kunanzwa usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele, inhlanganiso ezizimele zisithi kumele kubunjwe ikhomishini ezaphenya ukuthunjwa kukaItai Dzamara, yena oseneminyaka phose elithumi kungaziwa ukuthi watshonaphi. Abafuyi eBedridge bakhala ngokwehla kwentengo yenkomo ngoba sesicake kakhulu ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Umeli wesigaba seGlenview North edalela eParliamente njalo elilunga leTriple C umnumzana Happy Mochi Dziva namuhla uvulele icala lokudlengula untombazana leminyaka ekuzalwa elithumi lasithupha 16. Inkundla yezimlive ibika ukuba icala leli lizaphathwa ngamapholisa enkambeni yeHarare Central ithi njalo uChidziva kakabotshwa. Igqwetha lemuli kantombazana lo umnumzana Takunda Jacob ufakazele Studio 7 ukuthi ngempela lokho yikho esokwenzakele. Kulicala eZimbabwe kuya emacansini lo wesifazana oleminyaka ephansi kwelithumi lasithiyangalombili 18 years. Sehlulekile ukukhuluma loTidziva kukanti isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengekho ehofisini. Kunanzwe usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele namuhla ole International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu zisithi uhulumende weZimbabwe usalomlando wokwazisa uZulu ukuthi owayekhankasela umbuso wentando kaZulu uItai Dzamara wathunjwa ngobani lokuthi usaphila na. Inhlanganiso lezi sigoqela eCrisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Ganyele Amnesty International, yona ethi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli wenkantolo ezaphenya lolu daba. UDzamara wathunjwa eHarare libalele ngabantu abanakenelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ngesikhathi kusabusa uMoyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2015 wanyamalala kokuphela. Abanye ababekhankasela umbuso okhululekile abanyamalalayo bagoqela umnumzana Paul Chizuze lo Patrick Nyabanyama. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi umnumzana Pardon Atafumaneyi ngokuqatheka kosuku lwanamuhla.
International Day of Victims of Enforced Disappearance as stipulated by United Nations iqakathekile. Iyasincedisa ukuthi sibe siloko sikhumbuzana ngabantu abadisappearayo singasakwazi ukuthi bacatsha bayangaphi. Sibe siloko siqoqoda, sibe siloko sikhumbuzana ukuthi hayi asike si bring closure ebantwini laba sibe kwazi singafuni nje ukuthi umuntu uyaphonga unyamalala nje njengembuzi ethiwa ihambile ayisabonakali kuhamba kwathini. Ukhona kuyabe kumdlile. So kuyasincedisa. Sometimes siyabe sithi umuntu wabulawa kumbe kanjani kumbe hayi enxa umuntu wahamba waya kwelinye ilizwe kumbe hayi nxa wabulawa ungapi bamfaka ngapi ukwenzela ukuthi iclosure yama families abo abo Dzamara abo Chizuze labo Nyama labo bezuze iclosure. Iqakathekile esintwini sethu ukuthi umuntu nxa etshonile imuli yakhe laye imkhale bebekwazi ukuthi hayi sewasichiya isizathu sakhona yilesi nalesi. Kuqakathekile khona lokho International Day of Victims of Enforced Disappearance ayiqhakathekile. It brings into light and also it helps us as a nation or as the world ukuthi sibe siloko sikhumbuza nabantu abadisappear, but also to try and bring investigations.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli ezaphenya udaba lukaZamara ukuze kwazakale ukuthi kuyini okwenzakala kuye njalo watsho naphi. Ubona uhulumende ekuvuma yini lokho?
Ngibona ngani into engaba enhle nxa uhulumende angavuma. Lakho kuzayenza ukuthi bezigeze labo izandla ukuthi hayi thina undoda lo asikwazi ukuthi kwahamba njani njengobana bekhuluma, but kuyancedisa nje to bring closure kuma-victims families bona bakaZamara ukwenzela ukuthi khona uyazi nxa umuntu edisaphile kumfuze kube le closure abantu bebekwazi ukuthi hayi kwahamba njani kwathini. Khonoko nje kuyasincedisa njengelizwe, and I'm sure uhulumende anga-approach with that idea. Angiboni ukuthi uzayala mina nxa kuyukuthi bona nabo bathi kabakwazi ukuthi wahamba njani ama-witnesses abo nayo kumbe whatever that is there. I-purpose of that commission is to try and come up with exactly ukuthi wahamba njani. So angiboni ukuthi uhulumende uzayala mina nxa bangamtshela kuhle bemcele kuhle kuza bring a closure on i-case kaZamara.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithani uhulumende yena uthi kakwazi ukuthi uZamara watshonaphi. Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mushavano, uthi sokulokuhlaliseka komnotho kulandela ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold, iZiG. Kumbiko we-Midterm Monetary Policy awethule namuhla, uMshavano uthe uZulu wamukele kuhle imali njalo uthe baza kwengeza imali emkambo wayo. Imali le isethulwa idola lemelika elilodwa lalilingana lamazig alichumi lantathu 13 njalo ayika kugudeki emabhanga, kodwa emkambo wensitha idola elilodwa lemelika selithengwa ngamazig angamachumi amabili lambili 22 kusiya kumachumi amabili lasikhombisa 27. Umnumzana Mshavano wazise njalo ukuthi sebekhuphe inhlawulo yokuthumela imali engaphansi kwamadola emelika alichumi i-$10 ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise amabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezenotho njalo elela amalungelo esisebenze kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyananzela ukuthi kuloke kubuye imali lentsha iZiG. Singathi thina imali ukuwa kwayo amandla kuye kwathi kwangathi kuyama. Sananzela futhi ukuthi le ntengo lapha nxa uthe intengo yama-price ezitolo lawo. Siwananzela ukuthi hhayi labe lanxa nje ungathi kwesinye isikhathi ikakhulu okwalezi suku ezidakathelwe ungathi kuqansile. Kodwa ukuqansa kwakhona okunye okuningi kuyikugaba abantu bezitolo wokuthi umuntu uyafaka i-price yakhe nge-US dollar. Nxa wena usuthenga ngeswipe usuthenga ngeZiG, abakwenzayo ukuthi ababa bengasalandeli i-rate leyana efakwe RBZ iluhlu besiwalani. So kusenza intengo ziqase ziye phezulu.
Ibhangale RBZ sibone likhuluma njalo ngokuthi liza kwengeza inani leZiG litholakala elizweni njengoba abantu bemukele kuhle imali. Likubona njani?
Sokungaba le ngozi ngoba singakhangela imbali sibuyele emuva. Uhlupho esasiba lalo kubo bondi lakwo-RTS ukuthi sasinaze ukuthi i-RBZ yayisuke iprint imali beningi. Ngibona ungathi nxa sebe i-RBZ ingabuya ngaleyo ndlela, mina ngibona ngathi kule ngozi eyokuthi imali ingagcwala kakhulu ibe ningi nezige naleyo ebantwini bonke uflata. Eqinisweni sahlala le inflation icine futhi siluza amandla. So ke engxenye bona be-RBZ badingelwe bakucabangise kakhulu ukuthi into le bayibambe kuhle ngoba ngagcwalisa leyo mali iqiniso ukuthi imali ngabanengi siqothana lempahla engxenye ezithuthwana ezithile inflation iyaqansa
ukumiswa ukubhadala kwama bank charges kuma transactions wonke aphansi kwe $10 kungaphathisa uzulu na
yes sibona ngathi kuzasincedisa kakhulu ngoba eqinisweni into esibulalayo kathese emabhenki lapha yindaba enale yama bank charges ukuthi ungavele uthatha imali usudlele uthatha imali usudlele uthole ukuthi ekugcineni kwesuku umuntu imali ayiholayo phose iphose hafu yemali iqinise ithengwa ama-bank charges ngibona ungathi leyo yimuvu enhle kodwa-ke kusiya ngezifiso zabantu bekungathi engxenye ngayo bayithe qhwi yedlula $10 oku imuvu yakhona iqondile but ngibona ngathi $10 iyabiloku incane eyokuthi izenze ukuthi engxenye lawo still abantu bangathi baloyo balokukhona nokuthile kodwa imuvi yabukeka sibili into enhle nxa kunazela ukuthi ama-bank charges abebulala abantu kodwa-ke siya i-RBZ ayikunazela ukuthi engxenye next time ithi qhwi futhi iye phezulu kwenzela ukuthi imali zabantu ezingena ema-bank zingafi phela singakhohlwa imali nxa ivele uyihola kumbe uyifake ebhenki iyabivele isile tax abantu bayataxwa nxa behola izimali manje ufike ema-bank futhi labo bekuhlahleli ugcine ngayo umuntu esebenzela nje ama-tax kulokuthi laye aphathise imali yakhe
ukuhlaliseka kwemali okukhulunywa yi-RBZ kulakho na ukukhuthaza abanye ukuthi baqalise ukufaka izimali emabhanki
zima lokho ukuthi abantu bafike kuleso sigaba ngoba sesikhulume lokho okuqala ukuthi silohlupho lwama-bank charges okwesibili futhi esingakunanzelela ukuthi imali nxa izingenile laphana abantu bakade sabasathandi kakhulu ukuba behamba besiya emabhenki besiyalayina besiyakwenzani
umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU singene kwezivela kwamanye amazwe iReuters sibika ukuthi eleRussia lihlasele enye ifactory yakwele Ukraine ebusuku edolobheni leSumy kwafa umuntu oyedwa njalo kwalimala abayisithiyangalombili iAFP yona ithi eleIsrael selivumile ukumisa okwesikhatshana impi yalo leqembu leHamas ukuze abazempilakahle bathole ithuba lokuhlaba abantwana ijekiseni yepolio esigabeni seGaza. Izifuyo sezithengiswa ngemali ephansi kakhulu emaphandleni eBeitbridge ngoba sezicakile futhi ezinye sezisifa ngenxa yendlala. Abafuyi abaningi bathi izibaya zilakho ukuvalwa lonyaka ngoba beswela imali yokuthengela izifuyo zabo ukudla. Kubika uNgqwele Dube oweStudio 7.
Ezinye izakhamizi zikawadi 6 eTshabalalani zithi lanxa zikunanzelela ukuthi ziyaqilwa yilabo abathenga izifuyo ekakhulu inkomo, ziphoqwa isimo sendlala ukuthi zithengise ukuze zithole ukuya ethunjini futhi zithengele ezinye izifuyo zazo ukudla. Inkomo eyodwa ivame ukubiza inkulungwane zamarandi ezingaphansi kancane kwezilitshumi kusiya phezulu eBeitbridge, kodwa kulezi nsuku abafuyi bathengisa ngengcosana nje. Ucho isakhamuzi umnumzana Alfambetsi.
Ama-prices akhona emarketini akakho mnandi. Last year average leyinkomo an average cow or around 4,000 to 8,000. But kathesi sesiqala kuma-2.5.
Ukuze kwenqatshelwe uhlupho lokuthengiswa kwezifuyo ngemali ephansi kakhulu, uhulumende usanda kusungula imikambo lapho athi kuzathengiselwa khona inkomo ezigabeni. Ukhuthaza abantu ukuba bathengise izifuyo ezindala kuphela lalezo ezingaphilanga kuhle ukuze bathole imali yokuthengela ezinye izifuyo zabo ukudla. Umnumzana Mbezi uthi izifuyo sezicuba endaweni eziningi.
Lapha eMadebenland South usually siphila ngembuzi nenkomo lezi, but this time ane kunzima ziyafa sezi.
Abalimi bathi ngesikhathi sendlala yanyakenye bekungcono kakhulu kubo ngoba uhulumende ubebasiza ngokudla kwezifuyo kulentengo ephansi, kodwa lonyaka abakakuboni. Lokho kutsho ukuthi abantu kumele bathenge ukudla okudulayo ezitolo lapho ibhele lotshani elilodwa elithengiswa ngamadola aseMelika asukela kwamabili alengxenye $2.50 kusiya kwamahlanu $5. Isaka lokudla okugayiweyo elile sisindo sama kilogram angamachumi amahlanu 50 kg lona libiza amachumi phosi amabili edola lemelika $18 kusiya phezulu. Esinye njalo isakhamuzi sika Ward 6 umnzana Ishmael Siziba uthi nxa kungaselakala ongabaphathisa ngokudla kwezifuyo izibaya eziningi zizavalwa lonyaka.
Besicela loncedo ukuthi abantu bangasizama ngokudla kwenkomo. Uma kungaba le donor engasinikeza maybe 150 kg per head.
Amazwi kamnumzana Siziba agcizelelwe ngumnumzana Raymond Ndowu, yena othi isimo sibi kakhulu ngoba amadlelo abo esihlaliswe abantu abakha imizi yabo. Isomiso sisichaye kakhulu njengabalimi abafuyile. Siyabona malanga wonke amadlelo ayachabalala. Besicela nje inkokheli zihlalise abantu ngendlela ezihleliweyo ukuze amadlelo angaqedwa izifuyo. Ukufuya kuqakathekile njalo kuletha imali ebantwini. Kuyafuneka ukuthi amadlelo anele. Loba nje bekhona abanye benelisa ukuthengela izifuyo zabo ukudla, abanye bathi esikhwameni akuvumi. Umnumzana Elson Moyo ngomunye wabo.
Sisela nani kathesi, sisela ndawo yokuthi sizathenga ngaphi ukudla kwenkomo ngomdongo amazi akhona kule adu.
Umqondisi ogatsha lubona ngezokulima lenhlelo zokufuya eMathebeleland South unkosikazi Shupika Isibanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende olamabhele otshani azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 azanikwa abafuyi abasebunzimeni ezansi eMandebeleni.
Currently we have got deaths that are occurring across the province.
Ziyafa ezifuye esabelweni leMathebeleland South, ikakhulu eGwanda, iNsiza naseMzingwane. Kodwa sesithole imibiko endawo zonke ukuthi ziyafa. Uhulumende usengenele ngokuletha i-presidential feed ezanikwa lapho inkomo ezicuba khona kakhulu. Njalo izinga esibheke imigodi yamanzi ezanikwa ezifuyo lezi.
Uhulumende uthi sekufe inkomo ezifika inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 lonyaka ngenxa yendlala, ikanti ezingaphezu kwesigidi 1.4 million zisengozini yokucuba. Imele iStudio 7 eBytebridge, yimi uNgcwele Dube.
Kweziphathelane leMelika, umsekeli kamongameli waleli lizwe njalo ozancintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla leDemocratic Party unkosikazi Kamala Harris uthi uzaqinisa umthetho wokwenqabela okungena kwabantu kuleli lizwe bengela maphepha, njalo uzaqhubeka ephathisa ele-Israel ngezikhali. UHarris wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo we-CNN izolo. Kwelinye icele umnumzana Donald Trump ozamela ama-Republicans uqhubeke ngomkhankaso wakhe eMichigan esola ubukhokheli bukamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uHarris esithi behluleka ukulungisa udaba lwemingcele kanye lomnotho. Uhlaziyalo ludaba sixoxa lolandela ezombusazwe eMelika eyisizalwane seZimbabwe umnumzana Tim Moringai.
Ukukhuluma kukamama Harris ngathiwa kusegcekeni nje ukuthi yena njoba wayengu-prosecutor in California for all those years and a prosecutor general for a state elabantu abayi-40 million, abaningi bangkhona abavele eMexico, ngathiwa uyazizwisisa indaba lezo ezokucapha kwabantu abazayo. So mina engubonayo akukhulumayo lokho ngathiwa uza kupasisa, ngoba sisakhumbula 3-4 months ago iDemocratic Party leRepublican Party babuya naleyo ndaba, baba le bill elalifanele lipaswe ukuthi lilungise izinto zonke ze-border le-immigration. But sabona umnumzana Trump etshela abamsekelayo ku-Republican Party ukuthi bangavoteli yona leyo bill.
Kudaba le-Israel, umbiko kankosikazi Harris lewubone njani?
Indaba ye-Israel ingantwa iphuma eBhayibhelini ukuthi abazancedisa i-Israel bazaba lehlala kahle in a lot of places. So siyakwazi ukuthi ama-Western countries since 1948 khonapha babumba khona ilizwe le-Israel bethathele ama-Palestinian, bathembisa bona njengelizwe le-America ukuthi bazaba ngedisa lezikhali noma anything abakufunayo ukuthi ilizwe labo lingathathwa ngabantu abePalestine ama-Iranian labanye.
Abanye abasola unkosikazi Harris bathi ngumuntu ongelelisa ukuthi akhulume kuhle nxa engela speech ayibhalelweyo, libone njani indlela ebeziphethe ngayo.
Umama Harris has been a prosecutor for over 20-30 years, something like that. Ukuthi kakwanisa ukukhuluma with a prepared speech, hayi ngamanga lawo, ngoba siyakwazi ukuthi amagqwetha vele they are very studied people, bayazi into abayikhulumayo, and they can answer questions without any prepared notes.
Umnumzana Trump la eqhubekela phambili ngomkhankaso wakhe, ukuyikho lapho asola khona umnumzana Biden kanye lo msekeli wakhe unkosikazi Harris ngodaba lwezenotho kanye lolwemingcele. Silibona njani umkhankaso kaTrump?
Umkhankaso kaTrump ngangithiwa was effective ubaba uBiden esakhona. Unkosikazi Harris esengenile ngangithiwa sokutshintshile. Ngoba abantu, yes, we say we want policies, sifuna izinto ezisebenzayo and all this other stuff. But I think njengabantu as human race sikhangela ukuthi lo umuntu usekhulile nawo mbene usesemncinci ukuthi akwanise ukuhambisa indaba ezihluphayo ezomnotho.
Umnumzana Tim Muringayo ilandela ezombusazwe eMelika, njalo uyisizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Mthokazomuhle Studio 7. Eyi, ake sizwe lapha upresident wethu nangakho. Uhlale hambile phesheya, uhlale hambile emazweni eWester imali zelizwe. Ngapha akikho into azanayo elizweni, yena uyakhipha imali elizwe. Abantu ngapha babulawa indlala. Hlengahle upresident onjani lo, since engenile nje sicalweni upresident uhlale hambile, akunanto aseke wazanayo eyiphethe. Isibhedlela zethu azilalutho, abantu bayafa, abantu bethu bayafa, abazali bethu bayafa, akunamithi yawumele bagade. Imali lezi bazithatha ngapha imali zogada uma befika emadolobheni bachajwa izimali futhi. So uhulumende akeke acabangela abantu, bangasicabangeli bona. Sicela kube uhulumende wabantu, hhayi lo ozibekayo. Thina sifuna uhulumende okhethwa ngabantu. So that's why ilizwe leZimbabwe liso, ngoba uhulumende okhona akusiyo uhulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo yena. So sicela Studio 7 sedlulise lo mbiko ukuthi nabo mabe nendlebe bazozwa, noma kodwa bengaqinisa amakhanda kodwa bazozwa. Abadala bethu bayatshona ngendaba zokuthi izibhedlela zethu azinalutho. Mathebelelendi iwesa asikwazi ukuthi thina kahle kahle sifune owethu uzibuse noma kanjani, ngoba ayinakwa nokunakwa Mathebelelendi.
Sanibona Studio 7, sanibona nabantu bonke nilalelayo. Hayi, thina siyaziphilela. Yeah, hayi kubuhlungu nje kimi yilinto seyabhokayo i-tribalism. I-tribalism into embi kakhulu evele eza kwenza ukuthi la uzufe ungazwa ngawona iqiniso ukuthi lingaphi. Ma singasonke singafana lalo babo kwakuthiwa nguJoshua Nkomo will be one of the best people in the world.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi kamaskandi ozibiza ngegqwetha lomaskandi. Lumculi udabuka eCholocho kodwa uhlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi Iloya. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Nangelo notoliwa omunye weStudio 7 obingelelayo nguBrian ngwaNkomo ozalwa eTsholotsho endaweni yakwaMagabelana oyaziwa ngegqwetha lomaskandi. Emculweni ngifike ngo-2002 senginamadlalati amathathu ne-EP.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala enkundleni zokuxhumana kuFacebook igqwetha lomaskandi Mayeza, kuTikTok igqwetha lomaskandi Mayeza, kuInstagram igqwetha lomaskandi Mayeza, kuWhatsApp ngiyatholakala, iphone number zami zithi 078 10 73 232.
Abalandeli ubachiyela wapha manje?
Kubalandeli bengicela isupport kakhulu ngoba umsebenzi wami ngikhiphe lonyaka 2024 muhle kakhulu. Ingoma zami ziyatholakala enkundleni zokuxhumana kuma online stores zikhona, uvela utheke uti gqwetha lomaskandi uzozithola. Ngiyacela ukuthi beyo viewer ko YouTube bezilale na ku Spotify. Ngiyabonga.
Bonge uNtungameli Nkomo obesipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo nihlelo ngeviki ezayo. Lelandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngosuku lokukhumbula abantu abanyamalalisayo emhlabeni jikelele abafana lo-Itai Dzamara. Siziphethe nezindaba ebezikhokhela umeli weGlenview North usemangalelwe ngodaba lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.